Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali chana njani zulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 29 ngwabakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umahluli we High Court kobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Kambarami kase ngu councilor walelo dolobho. Ibandla le-MDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe njalo lamhlanje asemrewa lemtoko kulandela ukwaliswa kwebandla leli ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamhlanje lakusasa. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazwe eZimbabwe ukuba ixoxisane. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umahluli weHigh Court yakobulawayo uJustice Thompson Mabhikwa unqume lamhlanje ukuba umnumzana Tinashe Kambarami, umsekeli kameya walelo dolobho, kasengukansila kaward 3. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Umsekeli kameya wakobulawayo umnumzana Tinashe Kambarami usekhutshwe esikhundleni sokuba ngukansila kaward 3 kobulawayo ngemva kokuba umthethwandaba ufumane ukuthi wancintisa ekhethweni elecala lokweba intambo yamandla kagetsi. Umnumzana Godfrey Nyoni owenkampani yamagqwetha eNyoni and Moyo Partners omele abeqembu elizibiza ngokuthi yi-1893 Mthwakazi Restoration Movement lo Nomalanga Dabengwa abaphanyeka udaba lokusola ukukhethwa kukaKambarami ukuba ngukansila uchasisa ngesinqumo somthethwandaba.
Lwalumayelana ngokuthi uKambarami wathi engiyena ukuba ngukansela wayesazi ukubana yena ulecala. So uthetholakale lecala laphana kwakumele engakahambi lapho kungakavotwa laye asathi hayi, mina senginanzelela ukuthi umthetho ucacile uthi wona uma ngilecala akumelanga ngibe ngukansela. Kodwa yena wazithulela wangena ku-election waba ngukansela. So ujaji akutshileyo namhla ukuthi ye yena uvumelana lemthwakazi ukuthi hayi umthetho wona wawuvele usumjikele phandle wathi wena awumelanga ube yini ube ngukansela ngendlela efanayo akumelanga ube ngudeputy mayor.
Unkosazana Cora Ndebele owe 1893 Mthwakazi Restoration Movement uveza umbono wakhe ngempumela yedale.
I'm happy about the judgment because finally we got what we wanted as Bulawayo community because we're not happy ukuthi umuntu oyisigangi kanjalo ayesimele ama-ofisi nokuba ngukansila wakobulawayo aze abe ngumeya.
Abenhlanganiso ye-1893 Mthwakazi Restoration Movement elwela amalungelo oluntu lo Nomalanga Dabengwa abaphanyeka udaba lwabo e-High Court bethi uKambarami kamelanga abe ngukansila ngoba elecala lokweba njalo lebandla lakhe le-MDC labamba uZulu ngamandla lathi abe ngukansila. Ngomnyaka odluleyo ngontulikazi uKambarami wamiswa phambi kwedale likamantshi kobulawayo esetheswa icala lokweba intambo yamandla kagetsi emuntwini ayecele ukuba azolungisa okufileyo emzini wakhe. UKambarami walivuma icala lokweba wahlawula amachumi ayisificaminwemibili amadola. ababe bochiswe 1893 Mthwakazi Restoration Movement lo dabengwa ngodaba luka Khambarami yiKhansi ledolobho lakoBulawayo inhlanganiso ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission kunye lebandla leMDC njalo laba bonke abazange bamelane lokubotshiswa lokhu ngaphandle kukaKhambarami. Idale le-High Court lamhlanje belilindwe ngamapholisa ahlomileyo njalo indlela eziqonda khona zonke bezivaliwe. Isahluko 119 esibona ngezokhetho kunye losahluko 41 kusisekelo sombuso esibona ngemithetho yokusebenza kwamakhansili sithi umuntu oke wabotshwa wafumanwa elecala akumelanga aphathe isikhundla ekhansilini. Amagqwetha kaKhambarami umnumzana Maqhawe Mpofu wenkampani yamagqwetha iSemp Mlawuzi and Partners walile ukukhuluma lentatheli izindaba. Kusenjalo amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amahlanu abotshwe izolo akhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Amalunga eMthwakazi Republic Party amahlanu abalisa uPatron Qaba, uPrince Ncube, uAkim Ndebele, uMongameli Mlotshwa loNdaba Zelizwe Ncube. Basavalelwe eCentral Police Station abetheswa icala lokuhlabela bebanga umsindo phandle kwedale leHigh Court izolo kanye lokuthwala amagwaliba athi undiweni kakhululwe. UDumisani Dube weMathonsi Ncube Law Chambers nguye omele amalunga eMthwakazi Republic Party. UBulawayo lamhlanje uvuke ehlukile kulamapholisa ahlomileyo indawo yonke edolobheni lasemalokitshini kulandela imibiko eyaphuma ebulenjini ethi abantu bazatshengisela besola umbuso okhona kanye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni okungazange kube khona. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ilunga leMDC umnumzana Paddington Jabajaba usefake isicelo emthethwandaba waphezulu oweHigh Court sokuthi avunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail lapho esaphikisa isigwebo asethulelwe lidale likaManji sokuhlala ejele kweminyaka emithathu. UJabajaba wafunyanwa elecala lokutshotshozela udlakela lapho ethe abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission iZEC bancedisa ibandla leZANU-PF ukuqilibezela kukhetho lwanyakenye. Loba kunjalo, umtshutshisi uTozwibepi Mafua uthi uhulumende uzaphikisa lesi sicelo. Abanye njalo abangamachumi amabili lane abe-MDC bamiswe phambi komthethwandaba lamhlanje befaka isicelo sokuthi bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail kodwa udaba lwabo alusazanga lwaphathwa njengoba umahluli uJustice Manzuzu ubekhonona ngokuthi akenelisi ukubala okulotshwe nguManji ngesandla usezamelele ukulotshwa ngomtshina ngakho-ke baphenduke edale kusasa.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla leMDC lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi bawo ezigabeni eziningi zelizwe njalo lamuhla kuthiwa aseMurewa leMutoko kulandela ukwaliswa kwebandla lele ukuthi litshengisele kulezi ndawo lamuhla lakusasa. Ibandla leMDC livinjelwe ukutshengisela emadolobheni phose wonke ngamapholisa kumaviki adluleyo njalo lithi lokhu yikwephulwa kwesisekelo sombuso ngoba belemvumo yokwenza lokhu. Iziphathamandla zikahulumende ezijiyeneyo zibikwa zisithi kusobala ukuthi bandla leMDC lifuna ukubangela udlakela kanye lokugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngalokhu ukutshengisela ukucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Maxim Gandla ingcwethe ecubungula ezombuso wezombusazwe njalo oyilunga lebutho leZimbabwe National Army lele zebra.
Kuyenzakala ukuthi khona iuniform le made support unit phela lawo amapolice abaka iuniform ye support unit. So amapolice abele uniform ye support unit bangaba le uniform yenalane eyamahlanga. I support unit eyabe deployiwe. Bona bebe sebekele ukubonisisa ukuthi ngamasotsha yini kumbe vele hayi ngamapolice kuyakuvele kubhaliwe. So bona babonela amabhiko ekhatshana. Uhulumende yena ngayeke yena ethuke ukuthi khona kungahluthunwa umbuso ngamakhiwa aphi. Ngobana wona lawa makhiwa lawa yiwe kade supporte kakhulu ikhuwe eyenzakalayo. Yikho kungazange kube nama-punishment okuthi khona we don't recognize uhulumende obuye ngombhobho. So nxa kwenziwe khona lokho deliberately maybe uhulumende kumbe whatsoever is in charge esiyadeploya amasotsha uyabe phambanise kakhulu ngobana kakukabi lodlakelo lukhona kodwa kulama-threats whereby the government has the right yokuthi khona bethi counter that threat kulokuthi bebesebesiya khona besiyakwenza i-damage control kumele bebe-come situation anything can happen. Why you're not claiming what's called a demonstration? But who is optional about the bank in a lie? You can imagine 123 political parties. Bonk upon a lavana bath in MTC, in Tatoi MTC.
Khona vele kulungile ukuthi ibandla le-MTC lalelwe ukutshengisela ngoba kuthiwa kungaba lodlakela.
Nakuyiyona i-MTC ngokwayo as a political they got all the rights. So what's going to be the demonstration? But which kind of demonstrations are they? This thing, I got to go to Wazimwe. But we have to go to Wazimto, Wazimwe, 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 and so forth. So, when we come to Wazimwe, what's going to be the demonstration? Why MTC in a Shangana? Labo, Wanalabo, Abo, Wazimwe, Bebe, the round table, Wazimwe, also Wazimwe, the Lapanuti. Party A, yilei, sesiya ku plan B. Ngoba xa sikhokuba i-demonstration direct, uhlobo bani we-demonstration iyabe siyaphela mhla kabani, kusenziwani, lezikolo zivula zisenze nje. Kuyini okuzasala kumile. Abanye badlula phela lezitolo yapha bephonga ulutha, sokuthiwa yi-MDC elithile. Labo kumele bekhangele bebe ne-balance vision yokuthi khona into leyo bafuna ukuthi beyenze bona. Yes, banelungelo yangkhona. Ukuthi ngabakwenzi khona lokhu betshengiseli kuthi lokhu nalokhu angasifuneki kufuna ukuthi kube yilokhu nalokhu sakukuqondile kodwa kungabuya sokuyileyo one sided abanye phela bayakuthi khona sebekwenza njengalabana bathi sokutshawa ikhu kodwa khona kuyavunyelwa ukuthi kube nohulumende owemanyano abanye bathi bathi yona thinitheli bagijimisa ithinitheli bakufaka esikhwameni bafaneke nethinitheli kodwa bengayisiwe bodwa abakwenzileyo lokhuyana so asikunanzeleleni khona lokhuyana.
Lo-ke ngumnumzana Maxim Gandla ingcwethe ecubungula ezombusazwe njalo wake waba lilunga lebutho leZimbabwe National Army kanye lele-Zebra. Ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane sihluzeni bomama sihlolisisa insuku zokuqakathekisa abesifazane ezibizwa ngokuthi yi-Women Equality Month. Bathuthukiswa kahle na abesifazane? Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende weleBhilitane umnumzana Boris Johnson ubikwa eqhubeka ebhekana lokusolwa okukhulu ngenxa yezinqumo zakhe zokuphuma kwaleli lizwe ku-EU eze-Brexit. Ibandla leMDC lithi lanxa liloko livinjwa ukuthi litshengisele lisola umbuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa lizaqhubeka litshengisela. Lokhu kwenzakala lanxa lelibandla livinjwe emadolobheni afana leHarare lakoBulawayo. Abanye abasekeli balelibandla bathi inkokheli iyehluleka ukunika abalandeli idlabuzane lokuthi batshengisele okungabamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele njalo abantu beze ngobunengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla leMDC umnumzana Edwin Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Okungatshengiseli kubangelwe ngamapholisa abasebenzise udlame besebenza leZANU-PF bethunywa nguhulumende kaMnangagwa ukuthi basivimbele singatshengiseli. Kodwa-ke nxa sitshengisela thina kwakubonakala abantu baphuma ezindlini babuye ngobuningi batshengisele bekhonona abakusolayo. Khathesi-ke besifuna-ke ukutshengisela-ke sikhonona-ke nge-ikhonomi intengo yezinto ezikhwelayo. Izimota ugadeka amafutha akhwela nsuku zonke, ukudla kuyadula konke. Bese sekuhlanganisa konke okuhluphayo khonokho sithi kubangelwa ngendaba ye-legitimacy, ukuthi uhulumende okhona sohulumende owakhethwa ngabantu, uhulumende owazibekayo-ke njengenkomo yamadlozi ephongukuthutsha nje ekhitshini egumeni ibisibekwa-ke ukuthi nguye ukhulu. Lathi-ke eZimbabwe silohlupho olunjalo ukuthi uhulumende lo wazibeke akhethwanga ngabantu. Kodwa-ke khonokho siyabe sikhuluma ngakho ukuthi yikho okwenza ukuthi zonke izinto zingahambi kuhle, singabi le mali yethu sisebenzisa amabhondi angelasisinda wansuku zonke, amafutha akhwele nsuku zonke, awezimota, ukudla kudura ezitolo kungathengeki. Zonke nje izinto azibambeki eZimbabwe kubangelwa iZANU-PF.
Mnumzana Bheki, wena uthini ngalokho okwenzakeleyo? Abanye njengoba ngitshilo bathi bona isizathu sokutshengisela besingani asicacanga kahle.
I think kuqakathekile khonokho ukuthi abantu uma besenza into enkulu kangako ekhangela futhi ithinta impilo zabantu baqale bazibuza umbuzo nalowo ushoyo ukuthi kanti ma siphuma nje sidlalela phandle kanje siphumeleni and sibhekele ukuthi singakwenza lokhu sizatholani ekukwenzeni. I-MDC ayizange iyiphendule yonke naleyo imibuzo, ibengani ufihliwe njengoba usho futhi ukuthi bekukhulunywa kakhulu nge-legitimacy ukuthi kufuze ukuthi uhulumende lo aphume ngokuyehluleka not izinto eziyizwe ezihlupha abantu beZimbabwe. So singakusho ukuthi yebo, njengo Edwin esitsho, abantu babhalwe ngamaphoyisa. Umuntu uma esesenkingeni enjalo ephiwe isizathu sokuthi lokho sikwenzela lo kayekeli noma ebhekane lokufa, i-history yeZimbabwe, imbali yeZimbabwe lakho lokhu kudala vele abantu babefuna ukuthi baboniswe ukuthi kufuze baye empini. And kwakunzima ukwedlula lokhu kuphuma kudlalele ezitaladeni ngoba abantu babesuka bayechapha imfula bebhekane nelingwenya, babhekane namashotha ephethe impopho, bagcina laba sebelayo yabo impopho. So kuqakathekile ukuthi abantu bacace ekuthini khona yini abayiphumeleyo. Engibona mina ukuthi sisuka sikhipha abantu inkinga yeZimbabwe right now ngokuthi kulo mntwana kufananisa le nto kulo mntwana ophethe umbhobho bawufuna ukuthi kungabi lokuchitheka kwegazi. Usihlaniphe kakhulu ukuthi uze ugcine usho ngemva kwakhe lo mntwana wamthathela umbhobho. MDC mina likhangelele kakhulu ukususa uMnangagwa embusweni, hhayi ukuthi lo muntu ngoba iZANU-PF ifana kathi lo mntwana othethe ophethe isifamo.
Ye, nanto-ke udaba mnumzana Edwin.
Inkokheli zethu ma siyenze uhlelo lwama-demonstrations siba lazo, kodwa-ke abantu beZimbabwe kuthi kabasuka bangayihlukanisi basebesithi wonke ama-demonstrations ngawethu ngaye-MDC. Sizananzelela ukuthi ngo-August ngomnyaka ophelileyo kuqeda ukhetho abantu badutshulwa besemgwaqweni. Le demonstration yayingasanshinwanga libandla lethu. Bese kubuya ngo-January njalo kube le ma-demonstrations abekhona, wagcina-ke i-military police isigqekeza izitolo ukuthi abantu balude. Kwathiwa yi-MDC wawungaselohlelo lwethu loliyana, wawuluhlelo lwe-ZCTU.
Nanto-ke udaba mnumzana Bheki. Uthini wena?
Sibabonile abantu begijima ezidaratheni ade besuswa sebebutheni. Inkokhela siyibona ngathi I don't think kuliqiniso. And futhi enye into i-politics yona sikuhlupha kakho nokho ukuthi sisuka sinanzelele sise kakhulu ukuthi singathintwa ligazi. Yabona angithi siyakhumbula ukuthi uSikhali uboshiwe recently. And i-MPC noma ephakathi wabo oqinileyo mpela bagcine bengani bafuna ukuthi balidistance bona ukuthi hayi aso statement sabo. So thina abayese besikwazi ukuthi saba sokwenziwa i-politics. And siyakwazi futhi ukuthi ZTU ne-MTC ke abantu abaseduzane kakhulu. Kodwa makureythwana laphana kuzibulwana laphana kwangani sokufuna ukubonakala siyacasha sidalo. But asikhangeleni kakhulu into leyo ukuthi linto indlela le mfowethu Edwin Tseli isebenzise kakhulu isikhathele indlela endabantu nabasebekhathele uzoka njengomntu oyazisintu kudala mali ngalingabeleli usile lisegangeni kube njalo nje owakini umfana okuphiwa ingcwele yakini uhlale ethe ngaphuma phambili ashaye ingcwele yalaba abanye abakule inside aphume futhi ashaye lina lonke noma lizibe limthemba okungakanani seliluza amandla nje lizitshela ukuthi hayi kuzafunakala enye into uyabona ma kungaphuma enye into enganinta nje abantu bayagijima and silakho kumbhali yethu yesitragile umuntu waphuma waba unfortunately waseswa umlilo wamaphepha umfundisi lo uMawarile
lo ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele ezigoqela yomanyano wamazwe omhlaba United Nations bakhuthaza inkokheli yezombusazo eZimbabwe ukuba ixoxisane ukulungisisa inkinga elizwe elibhekane lazo. UMavis Gama usethulela loludaba ngugcweleyo eseHarare.
Lenkuthazo iza ngesikhathi sokuqonga kwezehlakalo zokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu mahlayana bechayo kabuhlungu abanye bephetha sebelimele kakubi. Iza njalo ngesikhathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa esevimba abamabandla ezombusazwe aphikisayo ukusebenzisa ilungelo lokutshengisela bekhonona ngesimo eselizweni lanxa kungelimunyethwe isisekelo sombuso. Umeli wenhlanganiso yomanyano we-UN eZimbabwe osechiya umsebenzi u-ambassador Bishop Parajuli uthi le yiyo kuphela indlela engasiza ukuqeda ukufuthelana okuselizweni.
Going to people evening and mask and beating, I mean that's absolutely intolerable.
Engakunanzelelayo yikuba abantu beZimbabwe bazithandela ukuthula balokubekezela. Akulunganga ke ukungenela abantu ubabulala ubachaya. Akusiyo nto elungileyo. Abantu kumele bahlale phansi bakhulumisane nxa kule nkinga ezikhona. Lesi yisona sikhathi kuZimbabwe entsha ukubuyela ekuthini abantu babe lokuzithemba inkokheli.
Abezokholo labo sebelesikhathi behlabela ngoma efanayo esola indlela esetshenziswa ukuqeda ingxabano elizweni. Umkhokheli wenhlanganiso yeZimbabwe Divine Destiny ZDD uBishop Anselmo Magaya ukuqhubeka behlukunyezwa abantu kulakho ukuvusa ulaka lukaNkulunkulu.
It is true that when the evil are in power the nation groans.
Umbhalo uyakubeka sobala ukuthi nxa ilizwe libuswa ngabantu abangalunganga kuba lokubulala okukhulu. Siyabubula isizwe siyabubula khona manje ngoba kubusa abantu abalolunye.
Because the evil are in power.
Umgcini sihlalo womanyano weZimbabwe Human Rights NGO Forum uNkosazana Justina Mkoko uveza ukukhathazeka kwabo ngesimo sokuthunjwa lokuhlukunyezwa kwabantu.
Akula buhlungu obedlula khonapho njalo akula mithetho yesekelo sombuso esekela khonoko. Kubuhlungu kakhulu ukuthi sikubone lokho kusenzakala.
Lanxa abakumsebenzi wokulwela ilungelo loluntu besengozini labo yokuthunjwa, uNkosazana Mkoko uthi bazoqhubeka beqhuba umsebenzi wabo.
thina silandela esakubunjelwayo ukuthi sibone ukuthi nxa kuloku ephulwa kwelungelo loluntu siyabe sikhona sitshengisa ukuthi lapha kube lokwephulwa kwelungelo loluntu sithi thina abenza khonoko kabadingwe bajeziswe.
Umbiko osanda kwethulwa ngabe MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uveza ukukhathazeka kwabo njengebandla ngezehlakalo zokwanda kwasebethunjwa njalo abanye babo kungabesifazane. Kodwa uhulumende labebandla elibusayo eleZANU-PF bahlezi besithi akusiqiniso ukuba bekhona abathunjwa ngabacatshangelwa ukuba ngabezomvikela, kuyikuzenzisa kwalabo ababikwa behlelwe yilolu dubo ngoba befuna ukungcolisa isimo selizwe kwabakwamanye amazwe kakhulukazi angentshonalanga, wona abathi asebenzisana lalabo abazithi behlelwe yilezi zehlakalo zokuthunjwa. Izolo abenhlanganiso yabalwa impi yenkululeko abasekela iZANU-PF batshele umhlangano lentatheli izindaba ukuthi baqamba amanga labo abathi bayathunjwa ngabezomvikela ngenhloso yokungcolisa isithunzi sikahulumende kamongameli Mnangagwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Umahluli womthethwandaba wakobulawayo unqume ukuba umnumzana Tinashe Gambarami kasengukansila wedolobho. Ibandla leMDC lithi lisola ukuba khona kwamasotsha ngobuningi ezigabeni eziningi zelizwe. Abenhlanganiso zamalungelo oluntu elizweni lezomhlaba jikelele bathi bona inkokheli yezombusazwe eZimbabwe kumele ixoxisane. Silugqibake lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.